Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lelithatheleli thuba ngibonge uthandono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 21 Mpalakazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa ancitha imvumo ibandla le-CCC ukuthi liqhube umcimbi wokuthakazelela ilanga lekhisimusi eChitungwiza.
Asingalaqiniso lakho ukuthi amapolisa anqinekene phela kufuthi singakhangela abantu bakachamisa bujele ukuba lobudlwangudlwangu lodlakela.
Udubo lokusilela kwamandla kagetsi luqhubekela phambili, inengi lezakhamizi zakobulawayo liseminyameni kusukela ngeviki edluleyo.
Kuliqiniso ukuthi amagetsi aludubo ilizwe lonke aludubo kobulawayo abe ludubo lakumawadi. Lami khonapha ngekhaya kulodubo olufanayo.
Idale le-High Court lamuhla lizahluza isicelo esitsha sommeli wezengeza West edale lephalamende njalo elilunga le-CCC umnumzana Job Sikhala osele ngxenye yomnyaka evalelwe esitokisini engathoniswanga icala lakhe.
Umthetho abawusebenzisayo kulowe Zimbabwe, i-Constitution and kulowe ZANU-PF, ma udlelana le ZANU-PF.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapolisa ancitshe imvumo ibandla le-CCC ukuthi liqhube umcimbi wokuthakazelela ilanga lekhefu lekhisimusi eChitungwiza njengenhlala yenza ngalesi sikhathi somnyaka. Umbuthano lo bumele wenziwe eHuruyatso eSt Mary's Hall ngolwesihlanu olwedluleyo, kodwa amapolisa awaphanga isizathu sokuthatha leli nyathelo lokuvimba lombuthano. Lokhu kwenzakala ngemva kwamalanga ambalwa amapholisa encithe umkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa imvumo yokuqhuba umbuthano wokuhlanyela izihlahla emaSwingo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda.
Kuyinto edanisayo kakhulu ukuthi amapholisa enqabele umbuthano wabantu. Angifuni mina ukuthi ngithi ewebandla le-CCC ngoba le-Chamisa labalandeli bakhe angikholwa ukuthi balibandla. Lezi zathu zami ezenza ngitsho njalo. So kuyadanisa ukuthi amapholisa abenqabele ukuthi benze imibuthano le ababejonge ukuyenza. Kodwa ke asingalaqiniso lakho ukuthi amapholisa anqinekene phela kufuthi singakhangela abantu bakachamisa kujayele ukuba lobudlwangudlwangu lodlakela. Mhlawumbe amapholisa anqikeneke ukuthi nxa kungabuthana laba bantu kuyaba lodlakela, ngoba vele bona nje abantu abalandela uChamisa iningi labo ngabantu abalobudlwangudlwangu. Hey, ku-social media lapha bayachinga bakhuluma izibhongobhiya zenhlamba, ungavele ukhulume ngani uphikisana labo lembono yabo bayakuthethisa bakwenzeni baku. So khonoku ukuziphatha kwabantu abalandela uChamisa mhlawumbe yikho kwenza ukuthi amapholisa agcine enqineka ukuthi angabayenzi babuthane. Nxa bezaba lezibindi zokuthuka abantu ku-social media pho ungabahlanganisa ndawonye selihlangene physically kuzaba njani. So ngicabanga ukuthi mina amapholisa lawo erongo enjalo, kanti lokuziphatha kwabantu abalandela uChamisa akutshengiseli ukuzotha le seriousness yabantu abathi bayi-alternative yeZANU-PF basuka baziphathe babe lobudlwangudlwangu njengayo izano yakhona abathi balwalayo. So kugcine kungasakhanyi umehluko.
Lona ibandla le-CCC ngokungabi lengatsha zalo ukubona njani?
Kanti vele lona liza kuba liba bandla njani elingelasisekelo sombuso. Angithi ngesilungu kuyathiwa khona khona a political party must be a body corporate eyanelisa elamandla to sue and to be sued ngoba iyabe ilesisekelo sombuso pre constitution. Iphinde ibandla liba libandla ngabantu libe lama structures. Kodwa kwakathi sikhanya ilibandla lelithiwa i-CCC kalikho into ekhona nguChamisa olabantu bakhe abalandela yena. So khona lokho kusuka kuhlupheke kubaxake yikho bazaqhubeka bedliwa kukhetho. Kodwa mina nxa ungakhuluma labo bathi bona bale strategy licebo kumbe liqhinga. Kodwa iqhinga labo lelasuze lisebenze eZimbabwe ngoba eZimbabwe abantu balandela amabandla. Njalo kuzahlupha very soon ngoba uzathola ukuthi uMnumzana uChamisa yena ufuna ukwenza izinto zakhe ezekhanda lakhe engela accountability system emenza laye abe accountable. So ngeke ufune ukuthi wena uhold abantu to account to account yakho kade kwenza kuma MP efuna ukuthi ama MP balabayekele ukuthatha imali leyana ebayiphiwe eParliament bamlalele kodwa yena engafuni ukulalela ukuthi kube lesisekelo sombuso sisebandla sisenza ukuthi yena laye akho kube lendlela yokuthi laye alalele. So yena ufuna ukuthi alalelwe kodwa engafuni ukulalela. So kulenkinga khona apho ukuthi angiboni mina be serious nxa ukuthi ba serious ngokuthi bafuna ukhipha izano embusweni ngabe benza ngcono babe lebandla ayekele ukwenza iproject le ibe personal project ngoba lapha yena uzigijimisa lokwakhe njengomnumzana uChamisa akulabandla alakhaya futhi experiment yabo le abazama ukuyenza bethatha ama notes abawathatha kuSerge Popovich umsebien lo train abantu ngokuorganize ama protest awe canvas akusoze kusebenze eZimbabwe.
Alo ke ngumnumzana Angliston Sibanda ucubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwobulawayo. Udubo lokusilela kwamandla kagetsi liqhubekela phambili iningi lezakhamizi zakwobulawayo lisemnyameni kusukela ngeviki edluleyo. Abahlali baka Ward 3 babikwa behlangene leziphathamandla zenkampani yamandla kagetsi eZimbabwe Electricity Distribution Company izolo lapho abatshelwe khona ukuthi lolu hlupho luzalungisiswa kunsukwana ezilandelayo. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomeli webulawayo East edalele eParliamente umnumzana Ilos Nyoni ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kuliqiniso ukuthi amagesi aludubo ilizwe lonke aludubo kobulawayo abe ludubo lakumawadi lami khonapha ngekhaya kulodubo olufanayo. I-challenge kaward 3 kusukela ngolesine ebengela magetsi lakhathesi lokho ebengela magetsi kube le transformer edubukileyo yahle yafa eyiyo encedisa isigaba sonke esona leso khona ngale kuhlanganisa lezinye indawo eziku ward 1. Izakhamizi kube lomhlangano le management ye zesa ekade ikhokhelwa ngubabujaji onguye u original manager wezesa okuphume lapho bathembisile ukuthi kuza dingwa enye transformer ifakwe konapho lapho okufe khona i-main transformer yangkhona. Uduo adibethi bahlangana layo i-rig okufanele iyekhiphi iyethwala i-transformer leyo isukela nxa ngizwise kuhle emakhandeni isiza e-Queen's Park. So lokhu kufanele kwenzakale kumalanga amalutshwana alandelayo.
Baphila njani abantu khona ngapha kuma constituency and nxa kungelamlilo wamagetsi?
Siyakwazi ukuthi nxa kungalamagetsi kulodubo olukhulu ekuphekeni, kulodubo olukhulu emafrijini, nxa umtedengile izinto zabanengi njengenyama kuyagcina kusonakala kubole. Ludubo olukhulu kakhulu lolo kulabanye abagcina izinkukhu emakhaya lapha nxa bezibulele zabaningi sifake kuma deep freeze amagetsi ahambe okwesikhathi eside kugcina lakho sokuyiloss kubusiness anje siyakwazi ukutheka lapha eZimbabwe abantu abanengi sebeziphilisa about 64-65% abantu ba informal employment abanye abaningi bakhona abaphila ngakho khona ukugcina inkukhu so industry lakho kulodubo kakhulu ngenxa yokuthi imithini iyabifuna amagetsi ukuthi isebenze kule mthini eminye esebenza 24 hours engafuna ukuthi kucitshwe amagetsi
njengamalunga edalele parliament ligcine nini ukucubungula lolu daba njalo zithini iziphathamandla
sigcine ukukhuluma ngalolu daba ngolesithathu la ngolesine uminister wamagetsi uJemsota wapha amacebo alawo ukuthi udaba lwamagetsi lulungiswe kube ngcono wachasisa ke ukuthi amanzi edamu leCaribe ayehlile kakhulu okwenzakalayo kathesi bagcina bevumelana leZambia ukuthi basebenzise ishare yeZambia ukuthi bagenerate at least 300 megawatts kulo ukuthi kube yizero.
Hello ke ngumnumzana Elos Nyoni ummeli webulawayo East edalele eParliamente obexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7 ekhona le kobulawayo. Idale le High Court lamuhla lizahluza isicelo esitsha sommeli wezengeza West edalele eParliamente njalo elilunga leCCC umnumzana Job Sikhala esokuthi akhululwe ngesibambiso sebail. USikhala uselenyanga ezisithupha evalelwe eChikurubi Maximum Prison ngemva kokubotshelwa icala lokuphehla uDlakela. USikhala izolo wethule umbiko efisela uZulu ikhisimusi enhle njalo esithi lanxa ebotshelwe ize akananzondo enhliziyweni yakhe kodwa ugcwele uthando oluqondiswe ngitsho lakulabo athi bayamhlukuluza. USikhala ukhuthaze umkakhe kanye labantwabakhe ukuthi baqine njalo bengaze bephuka umoya ngokubotshwa kwakhe. Ukuhlaziya lolu daba untungamele Nkomo Studio 7 uxoxele siphathamandla sebandla le-CCC ngapha kwele Melika umnumzana Tim Muringai.
Kuhle lokho esikubonayo ukuthi amagqeda kanumzana Sikhala sebecela okunye okwebheli. Sesibona ukuthi sehlale etilongweni for 6 months engelacala. Ye into abayikhulumayo ukuthi wayejojozela iUdlakela eZimbabwe. Ngithi mina they need to look it in a contextual manner. Ngoba iconstitution yeZimbabwe singayikhangela iyavumela ukuthi abantu baproteste. Ma i-government ingayenzi lokho okumele iyenze khona. Siyakwazi ukuthi kule mthetho ofakwayo for abantu bezanu-PF labantu bonke beZimbabwe jikelela. Siyabona ukuthi kulabantu abatshontsha izimali ze-COVID njenge-Obadiah Moyo wakhutshwa etilongeni. Sabona i-drugs gate bakhupha abantu bona laba ejele. Sabona futhi u-Henrietta Rushwaya ethatha igolide elingavunyelwa ukuthi umuntu ahambe lalo lathathwa lahlela confiscated lapha sefike eSouth Africa sethumela udriver wakhe singakhangela amacala abantu bezanu PF or zanu PF linked amaningi sibona ukuthi hayi umthetho abawusebenzisayo kulowe Zimbabwe iconstitution and kulowe zanu PF ma udlelana lezanu PF vele umthetho is not applied to you equally. Siyabona ukuthi ujudge owakhipha uSikhala last time emnika ibail uJustice Ndewere bamkhipha bamxotsha emsebenzini ngoba wayelandela umthetho.
Lithi uSikhala uhlukuluzwa ngohulumende weZanu PF kodwa iZanu PF ithi ayilani lokwenza lalolu daba. Ngokunjalo ithi lutaba oluphethwe imithethwandaba njalo isebenza izimele.
I-Constitution yeZimbabwe ikhuluma ngokuthi umuntu ma engakagqwetshwa for indaba yakhe, they have the right for bail and then uhlale according to the conditions. But sibona ukuthi uMnumzana Sikhala liqhawe elingayisabiyo ukukhuluma lapho okurong khona, ngoba uMnumzana Sikhala is a lawyer owayemelela indaba kaMore Blessing Ali indaba yezelizwe loku lezana uPF ukuqunywa okwenza uMore Blessing Ali wamjikela emthonjeni. So indaba le yabathi bona basebenzisa umthetho obalandela amagqwetha eZimbabwe, hayi mina ngithi abakhuluma iqiniso. IZimbabwe imele ibe labo sikhala abayi 15 million, hayi siyabe sesilenkululeko lokwenza into esiyifunayo lati. Kathese into abayiyenzayo yayiyenza ngabo Smith yona le.
Alo ke ngumnumzana Tim Muringai oyibandla le-CCC ngapha kwele Melika ubexoxa icingweni lontungamile inkomo we-Studio 7. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sagas nanibala lelibe Studio 7 ngufeliqinisa lokhuluma wase Lupane eJabuka eGhana. Kunendaba yama sanctions la aseZimbabwe ukuthi wonke amazwe eAfrica akhalela ukuthi ama sanctions aseZimbabwe kumele asuswe. Aqoquzela iAmerica, ancenga iAmerica ukuthi iAmerica ayisuse lawo la ama sanctions. Yebo, right ngaleyo ndlela. Kanti why betshela iAmerica bengatsheli neZimbabwe nabomnankagwa labo nabochiwenga labo nabo labochuma labo nabo bonke labo abezana ukuthi ayilandele phela amalungelo abantu, abantu ababe namalungelo kungabi khona ukuhlukumnyezwa kwabantu ukuze nama-sanctions phela aphule. Bengatsheli iAmerica ukuthi iAmerica kayikhipha ama-sanctions kodwa iZimbabwe bayishiya ngaphandle. Ababatsheli nabo mnankagwa ukuthi nawe ndoda phela ma kuwukuthi ama-sanctions uthaphume yebo uhlukumeza abantu, sebenzisa ilungelo labantu, abantu abasebenzise ilungelo labo, hhayi ukuthi kube khona abantu abahlukunyezwayo. Kuyabi nje kuma-elections baningi abasazoshaywa, baningi abasazova. Yona la Senegal, i-president yeSenegal ikushilo lokhu, uRamaphosa nayo ukushilo lokhu, wonke amazwe nje iBotswana naye kuye yakusho lokho ukuthi ibacela ukuthi i-America ifingabe iyasula ama-sanctions. Kati why bengatsheli yena uMnangagwa ukuthi uMnangagwa phathe abantu kahle, akube namalungelo abantu, ngoba nathi siyalo ukuthi ama-sanctions afunde. Kodwa bona batshela i-America yodwa. Manje kuba kuma-election kusazofikwa, hhayi kancane, abantu basazogijima ngoba vele namanje nje bayagijima kakhulu futhi, hhayi kancane.
Salibonani, salibonani Studio 7, vuka njani? Mina ngizwa laba abe-MDC omonzora bacebethi bayawina bathi 66%. Ya bazothi abantu umuntu uyavunyelwa ukuphupha noma emile njengedonki straight. Laba even i-0.5 abayenzi kwi-next election. Ngathi besehluleka nje ukuba labantu kuma-constituencies wonke abala representative kuma-constituencies, nitsho ne-party yabo ayibambananga. Nanko abanye abantu abezanga, nanko abanye abantu bavinjelwe. Bekukhuluma nje kusiyafika nje i-MD, kusiyafika nje i-election babe yinye into njengaziwa. I-MDC eyangena ku-election ka-2018 ikhokelwa ngumakhuphe ibiqine kakhulu kwedlula lento kamonjura le. Yikuphela kwakhona nje basebejoyina nje ukuba khona ku-history yokuthi bakhe kwake kwaba le-MDC. Yilinto asebeyibambelele njengalaba abanye ababambelele ukuthini kwake kwaba lezaphu balokhu besebenzisa igama layo. Kodwa into eliqiniso ukuthi izinto ezingasekhoyo lezo.
Sanibonani balandeli baka-Studio 7, nani basakazi. Yeah, eish, nokudana kakhulu kakhulu ngokwenziwa libandla lezanu PF nabantu abalikhulumelayo nabantu abalikhokhelelayo. Libandla leli lilokuganga nokuphala okukhulu lehle ngoba sikubona la phambi kwabantu so litho isitori sokuthi hlabela iculo lokuthi abantu bengachawa ngoba kuphambi kwabantu. Masebe bodwa ngale batshelana ukuthi abantu abachawa ukuze beqonde. Sikubona la ensiza abachayi wabantu sokubotshwa abantu abangaki manje. Benikwe yibi izimoto zaphuma zazobarikita abantu la. Sizokubona la since 1983 to 1987 babulawa abantu bemathepheleni nemidlands. Sokwabotshwa ba angithi uyabona ukuthi nxa ungayisapotizani ufanele ukuthi uvelelwe intwembi bekuchaye bekubophe bekubulale bekuncitshe ukudla. Yizo zonke lezi zinto izinto adefuze zitholwe ngumuntu waseZimbabwe njengoba siye phina ngisupporti party ngisizalwane ngiseZimbabwe angikho ukuchipha usi angikho kumthwakazi angikho kuzana nje ngiwumuntu waseZimbabwe kodwa uyibonayo into embi ofuze siyixele eyenziwa yizana yiyo yona le yokuthi bakhuluma okunye phambi kwethu sirevodwa bekhuluma okunye yikho ngalifanisa nje lonwabo leli bandla liyathintakhintsha nje liyaguquka upresident omutsha i-new dispensation le akula lutho njengalo walwenzileyo umgabe wayengcono
sanibonani sanibonani bantu bakithile njani ngezindawo ngezindawo asakhala sikhalile ngalo mnangakho lo asohlala sikhala mpela yabona kube ngayo kuthi akhona kuya ngeqiniso mpela umnangakho avele ukuba ngupresident akufanelile yazi ukuthi abo president abaclean manje unqiniswa kwamanye amazwe alabo president abaclean abahlonipha abantu ngokungabi le nhloni lokungazi uyapho ukuduma kuphela yena kodwa iqiniso into ayikholisayo ukugibela indiza kuchina nokudlalisa imali imali yatholwa ngabantu abangaziyo umsebenzi wayo kambe le mali ayidlalisayo engakho yokuhamba emazweni abantu esiyavakasha kube nga ayiwezi umehluko kompani emakhaya ezibhedlela kula mithi izibhedlela zifile into yonke nje akula nto nje iright khona pane ekhaya imali ayidlalisayo engakho futhi kayiwezi umehluko lale mali leyi ephiwe ama MP angela ncedo angabonakali ukuthi ayenzani hayi kodwa okunye kuzwisa ubuhlungu mani hayi lezanu PF leyi hayi mina ngihlezi ngitsho laba vele akuso government la ngendlela abahlukumeza ngakhona abantu ngendlela ababulala ngakhona abantu laba bantu bayabonisa vele ukuthi abavotelwanga ngabantu kanti waye bengahlonipha amalungelo abantu waye bengahlonipha abantu behlukumeza abantu ngaleni waye umnangabo uhlukumeza ngabantu abantu ngaleni zwila leyi ayiyenzela ebantwini waye ma ethi ngumuntu wavotelwa abantu ngupresident vele kumapresident ofana nalo ilizwe lakhe kuupresident kalila uvele umbone emehlweni ngokuyisela lo ngumbulali lo
estudio 7 salibonani livuka njani labalaleli ye eofisini le triple C kulezi insuku akusakhulunyisana abantu bakhona bayaphambana kuphela ngathi kusetoilet akusakhulunyisana akusathenjwana eku triple C hayi ikusokuyabonisa manje ukuthi ileader yakhona yiyo engathi iphambene ayihlalisekanga ayilasithunzi so abantu abaya babefisa ukuvota bangabe besavotela i-triple C ngoba i-triple C sekuyinto yinye lezano kuyafanana i-triple C lezano e-ofisini lakhona bayaphambana abantu bakhona bakhulumisane ngathi kusetoilet so hayi sekuphelile ngale party yanini komthwakazi wazani la komthwakazi ilena i-MRP ngabe ngcono kakhulu noma ingangena yona igcwale kuparlament parlament yakhona ingaba lengqondo futhi ingaba labantu abalengqondo not la abantu triple C yaba ku parliament abaphume.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi kulezakhamizi zomango wetireya esigabeni senkabazwe ezilahlekelwe zinkomo ezifika phose amachumi amabili ezichaywe ngumbane. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi izinduna sezincome ilanga lokubambana ele-Unity Day elilikhefu lakusasa. Kwezemelika, amalunga ekomiti yedale le-Senate izolo avotele ukuthi incwadi zemithelo ye-tax kamnumzana Donald Trump iphanyekwe emphakathini. uTrump nguye yedwa umongameli welizwe leMelika ongazange aveze incwadi zamateks njengalokhu okwenziwayo yibo bonke abayabe bedinga isihlalo sokukhokhela ilizwe leMelika. Kulokwesabela ukuthi uTrump wayengabhadali kuhle imithelo yakhe ngemfanelo okulicala elingadala ukuthi agwetshelwe ukuhlala ejele okwenyanga ezimbalwa. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, umnumzana Raphael Mthombeni, saqala ngokumbuza ukuthi umbuso kamongameli Joe Biden ubona njani.
Nxa singakhangela umbuso kaBiden, ngibona ngathi uBiden wathatha umbuso exactly njengokuthatha kukaObama. Ungakhangela uClinton ephuma esihlalweni watshiya imali eningi ukwedlula izinto engazithenga, lokho kuthiwa yi-surplus. Kwaba le mpi ye-Iraq leyana imali yonke yahamba. Wathi ezethatha u-Obama kuBush, ilizwe lisegodini elitshona lisiya khona. UBiden wazathathelwa ngu-Trump. UTrump watshiya ilizwe lisegodini elikhona le elalibangelwa ilubhubhane lolu olwe-COVID-19. So ke ekusukeni kwakhe kuze fika kade iminyaka le embili, ngibona ngathi uzamile kakhulu. Ngoba ungakhangela imisebenzi ibuyile e-America lapha, ngibona ngathi ongasebenziyo ngongafuniyo usebenzi. Ngoba ungakhangela izindawo zonke ziyabiza isisebenzi, now hiring yonke indawo. So ngibona ngathi wenze kuhle kakhulu. Njalo lelizwe leli kufanele ukuthi ngabe khathesi liku-recession, ukuthi ngabe lisegodini. Kodwa-ke lokho libambile ngoba igodi leli ligejwa ngumhlaba wonke, impi le e-Ukraine. So-ke yena ubambile khona laphana, ungathi ubambekile usaqhubeka. Nanku lama-elections wona la imid-term elections wenze kuhle kakhulu.
Manje nxa ukhangele ubona ungani umongameli Biden ulakho yini ukunqoba kukhetho oluzayo?
Njengoba senjilo lapho ukuthi wenza kuhle ngokubona kwami okwakhathesi i-economy le. Ngoba engikunanzelelayo lapha e-America ukuthi lo umongameli owenza kuhle kwi-economy nguye obuyelayo embusweni. Lapha kakukhangelwa ukuthi ungubani, uqakatheke okunganani, usuhlala isikhathi esinganani, ufunde okunganani. Bakhangela izinto eziza kwenza ukuthi kube nentuthuko, yikho kwenza ukuthi umuntu avotelwe. Nawo-ke lapha ngokubona kwami kungahamba kunje kusiyafika ku-2024 mbona ngathi angaba leli thuba elihle lokubuyela. Kodwa-ke mphinde futhi ukuthi ngabe ngime ngimcebisayo ukuthi ngabe yime engilaphana e-White House ngimcebisa, benza mlanda ngimtshele ngidaye mdala, ususebenzile kube kuhle ukusebenza kwakho, siyabonga ukusebenza kwakho, hambe phumula ukube labazukulu bakho.
Alo-ke ngumnumzana Raphael Mthombeni olandela izombusazwe weleMelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 engapha kweleMelika esigabeni seTexas.
Hey. Manai. Waze. Zwa. Ngikhonje njengowindo mthova. Ngikhonje njengowindo mthova. Zwa. Ngikhonje njengowindo mthova. Zwa. Khonje njengowindo mthova. Manai. Khonje njengowindo mthova. Zwa. Khonje njengowindo mthova. Zwa. Khonje njengowindo mthova. Zwa. Khonje njengowindo mthova. Zwa. Bathe ngulova. Uthera skela kutshona mhlanya lova. Uyazi ngilisenteneya uthi kimi yena akalandaba uzonilobola. Asasekile thingi yacombola. Engijabu vela ngiyabagola. Amayelo abamnyama njengeCoca-Cola. Ngingabhala ngapha njengamavire enqola. Ngikhonje njengowindo mthova. Khonje njengowindo mthova. Zwa. Khonje njengowindo mthova. Zwa. Khonje njengowindo mthova. Manai. Khonje njengowindo mthova. Zwa. Khonje njengowindo mthova. Zwa. Khonje njengowindo mthova. Zwa. Khonje njengowindo mthova. Zwa. Mina nsopare. Ngiplan njengesithombe embare. Ngilenka njengedonke tare. Angizwakali nje mina njengeshukele sawe.
ongimelele mawusuvayo mafuna amanamba mizokhaya
uma 9 esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje ngengoma emnandi ethiwa ngiphonjwe njengowindi womtshova. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Amapholisa ancitha imvumo ibandla le-CCC ukuthi liqhube umcimbi wokuthakazelela ilanga lekhisimusi eTidungwiza. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.